uHopewell Shingono lanamhla lokhu umsulwa noma ekubhel ngelinye icala ophongulifakelwa kakabanjwa licala umsulwa njengoba iconstitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye court ezebanjwe licala presumed to be innocent until found guilty. Yikho ke thina be-MDC Alliance labantu bonke jikelele laba abananza amalungelo ayinqaba sithi lokhu sokuyingqobe kuthina abantu beZimbabwe ukuthi i-justice system yethu sisuka kuma-magistrate kuze kuyefika ku-high court noma ku-supreme court imele abantu mbe imele amakhosi kuphela. Yikho ke sicela ukuthi iZimbabwe noma ungabotshwanga asitshengisaleni kufana ukuthi abantu batshengisele kuhle bathatha amagwaliba baye ku-supreme court noma ku-high court bayetshengisele ukuthi cha asisalithembi sesiluze i-confidence kini. I-constitution yeZimbabwe iyavuma mhlophe ukuthi abantu batshengisele. Yikho ke ngabe kulabantu abalezibindi ngabe bayatshengisela ukuthi kanti ngubani isitha seZimbabwe lowo umuntu otshontsha igold esenza icorruption lo muntu okhuluma esithi kule corruption laphana 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 namhla nguye sebotshwa
manje lithi kwenziweni
ngamafitshane mahlabezulu sicela we are appealing to the chief justice to be impartial, to be independent, to follow the constitution. Sicela uChief Justice ezimele yedwa njenge constitution, edefende iconstitution, evikele iconstitution, ehumutshele iconstitution kahle, hathi ukusebenziswa ngama political parties. Ama political parties come and go. Ama political parties ayavuka aphinde ehambe kodwa iZimbabwe ayisoziye ndawo. Sifuna umthetho ozaba impande ukwenzela ukuthi wonke umuntu ebe lethemba uma ehlukumeziwe enkantolo. Uma inkantolo sizagcina isiyiyo ehlukumeza abantu abahluphekileyo asikuboni ukuthi kuzahamba kahle.